tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Le jona njani mthokazi omuhle, siyalambulela kumsakazo weStudio 7, namhlanje ngesonto mhla ka 24 Mbimbitho 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje. Abantu abahlala duzane ledamu elikhulu eMalekaland baziswa ukuthi basuke emizini yabo ngesiphangiphangi.
Abantu nqabule indlela yokuba basuswe, abasuswe sibili ngoba bangafa ikhona lokugalula, bayafa abaningi futhi ngoba amanzi akhona maningi azabe elamandla.
Abafundisi balungiselela ukuya eMalekaland lapho kulabantu abaningi ababulewe lizulu lesiphepho uCyclone Idai.
Okhakileyo kathesi yebo bayancedwa, bayanikwa ukudla, impahla lakho konke. Kodwa udibo olukhulu olokuthi abantu basele bethukile, bathithibele.
Iqembu le-Warriors selingene kumncintiswano wama-finals kugezo ye-Africa Cup of Nations.
Bekumele ukuthi ngabe yigrubhu abavela baqedelana ngayo kudala okokuthi namhlanje bese kumele ukubona sibe sesifaka abafana abancane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi bonke abantu abahlala duzane ledamu leManyera esiqindini seVumba esabaleni seManekaland sokumele basuke ngesiphangiphangi. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko luthi abantu abaningi bangagalula bengekela ukusuka kuleyo ndawo ngoba usubuthakathaka umduli wedamu leli okungenza ukuthi ubhidlike. Uhulumende wethule umbiko lo ngesikhathi esithi kulabantu abalikhulu lamajumi amahlanu lane 154 ababulewe lizulu lesiphepho uCyclone Idai. Kodwa inkampani ezethula izindaba ezigoqela iBritish Broadcasting Corporation leReuters zibika ukuthi kulabantu abangamakhulu amabili lamajumi phose ayisithupha 259 ababulewe lizulu leli. Kubikwa ukuthi abafika phose amakhulu amabili 187 kababonakali, kuthi njalo abangamajumi amathathu lasithupha 136 bagonjolozelwe ngamanzi. Unkosazana Roslyn Mkandla osebenza esabelweni lesi uthi abantu abahlala duzane leManyera Dam kumele balandele okukhulunywa nguhulumende ngoba bangabulawa ngamanzi nxa umduli wedamu leli ungabhidlika.
Abantu nqabule indlela yokuba basuswe, abasuswe sibili ngoba bangafa ikhona lokugalula, bayafa abaningi futhi ngoba amanzi akhona maningi azabe elamandla ephuma kulowo mduli. So uhulumende uzamile, uyazama njalo ukuthi abantu basuswe endaweni zonezo.
Ye, nxa sesikhangele sibili kwethusa kanganani khona kunxasa ukuzwa njengoba lawo wabona izulu leli lithululeka sibili.
Kuyethusa sibili emntwini ophilayo obonayo okwenzakeleyo phambilini. So khathesi I think nxa bengezwa limessage yokuthi idamu lizadubuka, ngithemba bangasuka ngenyawo khonale lapho idamu elikhona besize emadorobheni endaweni engani phezulu ukuthi baphephe. Kuyesabeka sibili, abantu abasahlalisekanga.
Kulabantu abathi kumele abantu bekhulekelwe sibili eMtare, kambe umthandazo kumele ubanjwe kanganani kunapho?
Umthandazo uqakathekile vele, kumele kube yimpilo yakhona, ube yinto yokuqala emntwini wonke nsuku zonke. Siphile ngawo shiwa lokhu isimo lesi size sidlule, ngoba hayi ukuthi siziphilele nje akusakwaniseki. So kumele siphile ngomthandazo.
Ebantwini uzangena nini khonapho eMtare?
Abantu mina ngizababona ngolwesithathu.
Yabe libanceda sibili ikakhulu abalimi lapho?
Ye, kakhulu abalimi. Sibanika amafertilizer ngoba hayi izilimi eziningi zihambile sibili lamanzi, kulele phansi emanzini akusela lutho. So kufanana nje lokuthi akwenzakalanga lutho, amanye amaplaza agebhekile indonga ezisabekayo.
Ubona ngazani kuyalungiseka sibili mamkadla?
Okulutshwana kwakhona kungalungiseka, kodwa okuningi hayi kuzathatha sibili isikhathi, kumbe umnyaka luzaphela kungakalungiseki. Ngokuphathiswa yinkosi sibone ngani kuzalungiseka, kodwa ngemva kwesikhathi eside.
Kusenjalo abafundisi balungiselela ukuyaduduza abantu abaningi okumangalisayo abakhathazekileyo. bathi kumele abantu labo bathotshwe inhliziyo zabo ngemithandazo langokuxoxa labo. Umfundisi Josias Mutenda we-Methodist Church uthi kuqakathekile kakhulu ukukhuluma labahluphekileyo eManicaland abalezihlobo labangani ezibulewe lizulu lesiphepho ucyclone Idai.
Okuqakathekileyo kathesi yebo bayancedwa, bayanikwa ukudla, impahla lakho konke. Kodwa udibo olukhulu olokuthi abantu basele bethukile, bakhithibele, bafuna uncedo ukuthi bese kungenwa kuhlalwe phansi labo bakhulunywe labo. Esingathi mina i-counseling yesifunakalayo, ngoba nxa bengakhulunywanga labo baphonga ukunika uncedo kuphela, bayahlala inhliziyo zabo vele bebambele uvalo esandleni, ngoba ihliye wesaba kuyabe kuphakathi kwabo. So mele ukhishwe kwesaba lokwa, bakhulunywe labo kuhle kuhle, bangenzi okwethuselwa, kodwa bangcengwe ukuthi bavule izinhliziyo zabo.
Pho okumele akwenze khonokho baba Mtenda ngubani?
Kumele sikwenze sonke eZimbabwe, ikakhulu mina engibonayo, ikakhulu thina abamabandla, abafundisi, abashumayeli, abakhokheli, kodwa hatshi umuntu wonke, those labo abalolwazi nge-counseling. Ngoba ngakhangela lapha abantu laba, ye bafuna i-professional counselors, kodwa at the same time into abayifuna kakhulu yikubuhlishwa kwemoya yabo, so they need that spiritual counseling as well.
Singathi-ke nxa sesikhangele abafundisi abaningi bangakwenza lokhu, lina liyacabanga ukuthi liye khona ngale yini ethi mani liyenceda yini baba Mtete?
Siyalungisa ukubana sibili abantu baye khona ngale, kodwa udubo oselikhona abaye sebekhathela indaba le kwindaba zepolitics, okuthi abantu bazihambele bekhululekile. Sokunzima ngoba wonke umuntu ufuna ukuthi azakale ukuthi bekhona kulokhu, bekhona kulokhu. Kodwa thina njengabafundisi qinise elipheleleyo siyalungisa ukubana sihambe siyekuba labantu laba. Amaxuku anjengeZimbabwe Council of Churches Council, o-Evangelical Fellowship of Zimbabwe, amaxuku la labo yudasiza ama-church bodies lawa, kumele sibili bahlale phansi. Kodwa engikuzileyo ukuthi hhayi bayaxoxana, bayaxoxana sibili ukubana ngethemba kuza kuba lo mhlangano ngingaphambanisi kusasa ngomvulo ukubona ukuthi kungahlelwa njani njalo kungahanjwa njani ukuthi kuyefikwa khona ngale. Kukhiphe ezomangazwe phakathi, ibe yindlaba yokuyohlangana labantu abaphakathi kodubo, abantu abaphakathi kokwesaba, abantu abaphakathi sebesusiwe esimeni sabo abeyiso khona. Kumele bayibiselwa esimeni leso, ilizwi likaNkulunkulu yilo eliphezulu ngakho konke, eliqakathekileyo kwakathesi. Ukudla bayaphiwa, impahla bayaphiwa, imigqwaqwa yayenziwa, izindlu bayakhelwa, kodwa kuyafunakala ukuthi ilizwi leNkosi lifike khonaphana lithobe izinhliziyo lezana.
Lo ngumfundisi Josias Mutenda we-Methodist Church, sixoxe laye eseBhinga. Kusenjalo kubikwa ukuthi abadabuka kwele Zimbabwe abahlala kwele Melika izolo baqoqe inkulungwane phose ezifika isithupha $6,000 yokunceda abantu abehlelwe ingozi yesiphepho se-cyclone Idai esabelweni seManicaland.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje soke isikhathi sezamasiko.
Zinganamasiko
wenziwe manje.
Lo baba mkhulu babe lobola.
Njengokuthi embisa kwami ngeviki ephelileyo, silonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe njalo lo Apostle Midian Dube lapha sike sikhuluma ngokwenzakala enkonzweni zokholo lwesiKristu kanye lezamasiko esintu. Lapha-ke ngilonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe oyingcweti kwezamasiko esintu njalo lo Apostle Midian Dube ukhona ngale-ke ele Johannesburg.
Ma kuyikuthi emadlozini kulo mvuzo yamakhosi, njengoba uJoshua wathi yena kuJoshua 24 nxa libona uNkulunkulu base-Egypt beyibo abamele bakhonze, khonzani bona. Nxa libona uNkulunkulu base-Kenani beyibo abamele bakhonze, khonzani bona. Kodwa mina le ndlu yami ngizamkhonza uNkulunkulu ophilayo.
Siyamuzwa sibili ubaba uyakhuluma umfundisi lapha, kodwa kulalolo udaba njalo ukuthi bakhona phela sebevuswa uzokuthiwa ubani uvukile. Anti siyabona okwenzakala kathesi kule South Africa kompana, kwengazani kwakungufejafeja nje uphongkwenziwa. So khonokho yikho kukukhubayo kakhulu yini Maphephe ngamafutshane mama?
Mina vele yikho kungikhubayo baba uDube, ende enye into engifisa ukuthi ama-Christians abe yazi, ama-Christians bathiwa ngama-Christians after Jesus Christ, angithi uJesu kaso uNkulunkulu. Abantu ababekwazi khona lokho kulomehluko into lezi zongu-2. uJesu mina ngazi kumbe ukuthi iside engikulo ngendlela abakubeka ngakhona, uJesu wayengumprofethi, uJesu wayengaso uNkulunkulu. Abantu abasontayo right now ama-Christians they believe ukuthi uJesu nguNkulunkulu. Abantu bakholelwa ekuthini uNkulunkulu ukhona, yikho kulaba Muslim kule mhlobo yonke leyo khona bayakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, kodwa bakholwa kuJesu. Kodwa thina ngapho iside lethu le-Africa sabhilive ukuthi uJesu yinto eyi-one lo Nkulunkulu, uJesu kaso uNkulunkulu. Abantu ababekwazi khonokho, ya understand? Hey, so thina ngitshela ukuthi thina ma ngesikhathi okhokho bethu bekhonza amadlozi becela izulu besiye njelele besiyacela izulu, izulu line, kube babeyenza into erongo. UNkulunkulu onguyocontrola izulu wayezolinisa kanjani ma besenza into erongo? Abantu ababekwazi into e-right le-wrong, abantu sebethatha iChristianity ngendlela e-wrong. Akusinto ezifanayo lezi. UJesu lo Nkulunkulu yinto ezithiyeneyo, kodwa bona emasontweni bathumayeza ukuthi uJesu nguye uNkulunkulu. Akusinto efanayo. iChristianity, iChristianity iyodwa, uNkulunkulu uyedwa. Just as much as ama-Muslims enje ami wodwa amanga lo Jesu, kodwa at the end of the day baya kuNkulunkulu. Yangithola baba Duke into engiyitsho.
Yes, yakuthola kakhulu sibili ke wothi ke isikhathi sesingani sesidliwe ngumangoye. Ngithi baba Mpostoli Dube, sicela uvale khonapho, kodwa uvale ngamafutshane sibili.
Yeka ngisine ngokuthi mina uMadebe akakhulumi izwi. Thina nxa sikhuluma izwi eliphilayo, John chapter 1:1, ekuqaleni wayekhona uzwi, uzwi wayenguNkulunkulu, uzwi wayekuNkulunkulu. Uzwi waba yinyama nguJesu Kristu lo. Ungaya kuKorani yama-Muslims yona leyi akhuluma ngayo, iya-refer to Jesus Christ 25 times iKorani. Lobi kubeka ngendlela ecatshileyo, iTrinity yinto eyodwa, God the Father, God the Son and God the Spirit. So yena ukhuluma indaba ayizwa ngabaJuda. AbaJuda bona labo yibo ababethela uJesu Kristu. So abakholwa entweni abayikholwayo babakholwe kiyo, njengoba iBhayibhile lisithi Dube, odlayo makangamsoli ongadliyo, lo ngadliyo angamsoli odlayo. Abantu abakhonza uNkulunkulu mabamkhonze ngeqiniso, abakhonze emadlozini abo abaqhubeke ngamadlozi abo. Bonke sibaziyo thina lapho esikhulele khona abasekho nemadlozini. Yona indlelele layikhulumayo yisemu ndlelele yabhonjwayo, yahanjiselwa amahovesi, yenziwani, yachithizwa, yaphihlizwa, iyabangwa, kayisena leadership. Everyone osekezi ngu-leader wenjelele. So ake simeni kulokhu esikukholwayo, singasoli abanye, singakhethela abanye.
Maphephe ngamafitshane ntobeda vala khonapho mama.
Into engayitsho ukuthi angisoli muntu baba uDube, angehluleli muntu, kodwa into engizwisa ubuhlungu yindlela iBhayibhile eselibulele ngayo iAfrika.
Siyabonga kakhulu ke, sithatha ithuba lele ukuthi sibonge uNkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe ukhona ngale ke e-Israel, yingcwadi kwezamasiko esintu. Sibonge njalo ke u-Apostle Midian Dube ukhona ngale ke e-Johannesburg kule South Africa. Oliver lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Lingakhuthwa ngezamasiko sonke isikhathi ngesonto. Sizanda ukumukela umbiko osanda kwethulwa luhlangothi lukahulumende olubona ngezokwethulwa kwembiko othi idamu leManyera selihlolwe ngomanjinela abathi umduli walo ungani lokho okuqinile. Ngakho-ke laba abantu kade betshelwe ukuthi basuke kuleyo ndawo kusokumele behlale. Kubikwa njalo ukuthi kulelitshe inkalakatha eliwe entabeni izolo ebhikita laphiliza izindlu ezimbili. Okwamanje ke sesingena kwezabatsha.
Ngikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe kuliviki sixoxa lithatha izindaba kobulawayo umnumzana khula khwashe thakundwa nguye omunye wabatsha abasungula inkampani yona ebizwa ngokuthi Culture Mag Zimbabwe asambeni kuye siyezwa okuningi mayelana ngale nkampani yakhe
i-Urban Culture yinkampani eqalwe ngomnyaka ka-2014 umsebenzi wethu sikhanyela ezamasiko ezemidlalo nabayithi travel yikho esikukhangelayo kakhulu sisebenzela sikobulawayo kontuthu ziyathunqa yidolobha esilithanda kakhulu ngakho umsebenzi wethu ukhangele ngemisebenzi enziwa nabasithokozisayo abakubulawayo ngivumelana labo kakhulu ngoba imisebenzi wethu vele ukhangele ukuthi siphushe abantu bakobulawayo sibafake ezingeni eliphezulu ngemisebenzi yabo ethokozisayo kakhulu.
Njengoba umsebenzi wenu unikeza uZulu ithuba lokufunda okunenge mayelana ngabantu abakumsebenzi wokuthokozisa uZulu ikakhulukazi abadabuka kobulawayo, lina njengenhlanganiso libona ngani lokhu kuyasiza na ngezikhalazo zabo? Ngoba inengi labantu abakumsebenzi wokuthokozisa uZulu abadabuka kobulawayo bakhala ngokuthi babona ngani imisakazo enengi njalo amaphephandaba amanengi awathakazeleli imisebenzi yabo.
Umsebenzi wethu usutshintshe kakhulu indlela abantu ababala ngayo kumbe abayezwa ngayo imisebenzi yethu yakobulawayo ngoba akhathesi abantu sebekwanisa ukuhamba ebulenjini bebale ngemisebenzi yakobulawayo bengamelelanga ukuzwa ngephephandaba kumbe ngomsakazo osokutshintshe kakhulu imbono lokuthi abantu bacabangani ngobulawayo. Umsebenzi wethu lo unceda kakhulu abezemidlalo ngoba uyenza bebonwe nguZulu.
Ngiyakuzwa khula. Nansi isikhathi esilindelwe ngabantu abaningi kobulawayo, isikhathi somncintiswano webulawayo Arts Awards sesiyafika. Likhangela ukuthi lizabe lisebenza ndawonye labo na ukuze likwazi uZulu okunenge mayelana ngalo mncintiswano.
Njengabantu abaseke since ukuqalisa kwamabulawayo Arts Awards ngo-2017, inyaka ngeminyaka siyama ukuthi sincedise abaqoqi bama awards lawo. Ngoba abantu baye befuna ukuza ukuthi kwenzakalani njalo njani so thina umsebenzi esiyenzayo ukubona ukuthi siyanika abantu amazwi abawafunayo lokuthi thina lathi eminyakeni le mpilo edluleyo sikwanisile ukuyina leyibulawayo Arts Awards and sokusifake endleleni yokuthi abantu lathi sebekhona ukusazi ukuthi hawu kule Urban Culture and lokho kusincedise kakhulu and lathi siyabancedisa ukwenza ukuthi befike kuZulu befinyelele ebantwini wakobulawayo befinyelele ebantwini abasemagundini amanye omhlaba.
Umbuzo wabugcina ke khula kukhona okunye elikwenzayo na ngaphandle kokubhala ama-articles okwazisa uZulu mayelana ngemisebenzi yabantu abakumsebenzi wokuthokozisa uZulu?
Siyenza ama-ID social media management lapho esincedisa amankampani angakwanisa ukuthi bezimanejele ama-accounts abo abo-Twitter, o-Facebook, o-Instagram. So siyenza i-social media management, siyenza i-public relations for ama-artists lokubabhalela ama-press statements nxa kuyikuthi abayanelisi ukuthi bezenzile ngoda thina siyakwanisa ukuwuthatha umsebenzi lowo siwuyenze ube ngowethu.
Mnumzana, nxa abantu befisa ukulithinta kumele bayephi?
Nxa besithinta bangasithinta kunumber ezithi 0776 406 019 kumbe bangafaka i-email ku-marketing@urbanculture.com.
Nangumnumzana ukhula kwashe thakundwa, siyabonga ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo.
Siyabonga Mike.
Mthwalazi omuhle kukwanele kwalamuhla. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwethu lwabatsha, uhlelo The Connection, lilami uMike Hobe. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3 Zimbabwe omuhle, libe ngeviki elishukela. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Kwamanje ke soke isikhathi sezokholo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu, ngiyakholwa libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna ukukhangela umbhalo ovela kuPaul ekhuthaza ibandla laseFilipi. KwabaseFilipi chapter ka 1 ngiqala kuverse ka 3 ngisiya kuverse ka 6. Uyaloba lapho uPaul uthi yena, ngiyambonga uNkulunkulu wami ekulikhumbuleni kwami konke. Langezikhathi zonke ekulikhulekeleni kwami konke ngikhuleka ngokuthokoza ngokuhlanganelana lani evangelini kusukela esukwini lokuqala kuze kube kathesi. Ngilethemba yena lo owaqalisa umsebenzi omuhle kini uza kuphelelelisa kuze kube sosukwini lukaJesu Kristu. Ngifuna ukuba sicabange ukuthi ngesikhathi esiningi kuba lula ukuthi sifune ukuyekela, sifuna ukuthi sithi sesehlulekile ngenxa yokuthi nxa siphakathi komhlaba singena phakathi kwengxika eziningi, singena phakathi kwezikhathi zokuhlukuluzeka, kwezinye isikhathi singena phakathi kwesikhathi lapho okukhanya ngani into esiyenzayo isiyehlule. Abanye ngesikhathi esiningi ngiyangizwa abantu sebebuza ukuthi kambe uNkulunkulu yena uyabe ngaphi nxa kusenzakala into enje, kumbe uNkulunkulu senjile wanishiya ngingedwa. Yimbuzo ebakhona empilweni ngenxa yokuthi siyabe sesihlangane lezinto ezimelana nokukholwa kwethu, lezinto ezimelana nokuthi sicine ingqondo yethu isithikaza isibona ngani uThixo kalandaba lathi. Ngakho ke nxa kunjalo kuba lula kwezinye isikhathi ukuthi umuntu ethi asokwehlule ungcono andlengekele. Ikanti lapho uPaul uyasikhuthaza uthi yena lo owaqalisa umsebenzi omuhle kini uza kuphelelisa kuze kube sosukwini lukaJesu Kristu. Kuthi ukuthi nxa sinanzelela thina khonoko sihlangana lezikhathi lapho esifuna ukuthi seketise kumbe sidaso kwehlule, singacabanga lombhalo ukuthi lo owaqalisa umsebenzi uza kuphelelisa. Kuthi ukuthi linto oyenzayo, lumtshado ophakathi kwawo, lumsebenzi owenzayo owenkosi, lokho okwenzayo phakathi kwabantu, kumbe isikolo okiso osowasiqalisayo, kumbe ibhizimisi osowayiqalisayo, kumbe ngabantwana obakhulisayo owabaphiwa inkosi, kuthi ukuthi akumelanga ugcine wena usithi sokwehlule ngenxa yokuthi ukhona owaqalisa zonke lezo zinto. Umuntu oqalisa zonke lezo zinto nguye njalo ozaziphetha ngendlela enhle. UNkulunkulu usemsebenzini, uyasebenza phakathi kwempilo zethu. Singabe singamboni kodwa isandla sakhe siyasebenza. Yikho uPaul wathi elobela kwabaseFilipi wabakhuthaza ngakhonoko ebatshela ukuthi nanzelelanini ukuthi kungabe liphakathi kwezikhathi ezinzima kodwa ke lo owaqalisa umsebenzi uza kuwuphutshisa. Sonke isimo esingena kiso uNkulunkulu uzasiphelelisa. Njalo usemsebenzini, uyasebenza elungisa ukuba yonke into isebenzele ebuhleni empilweni zethu. Kumele sinanzelele ukuthi uNkulunkulu ungumuntu oqedisa into yena ayiqalisayo. Akulanto eqaliswa uNkulunkulu ephelele emoyeni.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngiyathandaza baba sithandazela abagulayo, abatshumayela ivangeli, abaphakathi kwemtshado. Nkulunkulu sesithandazela ukuba kuphutshiseke yonke into ezwa ngabantu abakho ezigabeni ezehlukeneyo, ezintweni ezehlukeneyo, ngegama likaJesu Kristu yena.
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisifanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke ntungameli Nkomo, inkosi ikubusise. Kwezemidlalo, iqembu lesizwe lenguqu ele Warriors linqobe ele Congo Brazzaville 2-0 emdlalweni we-Africa Cup of Nations odlalelwe eHarare namhla. Iqembu leli selingene kumncintiswano wama-finals wenkezo ye-Africa Cup of Nations. Ukuze sizwe okuningi ngomdlalo lo wesibaya seGroup G, sixoxele ngcwadi kwezemidlalo uMozi Hadebe.
Iqembu leZimbabwe njengoba lisazi bekumele ukubana linqobe namhlanje lapho belidlala khona le Congo Brazzaville, belidinga ukubana liyenelise ukubana linqobe kumbe lidrowe ukuze liphumelele liye phambili. Ngakho ke liyenelisile ukubana linqobe nge-2-0 lapho kuhlohle khona uKamabiliat kanye lo Knowledge Musona, okusho ukubana iqembu leZimbabwe selizadlulela phambili liye khona ku-Nations Cup e-Egypt.
Nxa usubona ke igrupu le ikadime njani wena, nxa ungachazulela abantu nje?
Sekuyigrupu ebingathi ama-Warriors avele ayenza kakuhle kule igrupu, kodwa basuke babuyekethisa sokusiya ekugcineni. Bekumele ukuthi ngabe yigrupu abavela baqedelana ngayo kudala, okokuthi namhlanje bese kumele ukubona sibe sesifaka abafana abancane esikhangele ukubana yibo abazabe bedlala kuqembu leZimbabwe. Sibona ukuthi yibapha abafana esingabasebenzisa, kodwa-ke sasuka sakwenza kwaba lukhuni saze samelela ilanga lokugcina elalamhlanje. Sananzelela ukubana bekulabo-DRC kuyona le igroupu iZimbabwe ebikhona, kodwa-ke yona i-DRC iqeda-ke ingu-number 2, okutho ukubana layo iyahamba-ke khonapho e-Nations Cup. Kodwa engathi ngamafitshane bekuyigroupu iZimbabwe yayiqalise kakuhle, ekugcineni yasiyekethisa ngokuyizinto nje okuncane okuzamela ukubana iZimbabwe ibe ikulungisa ma ilungiselela ukuya e-Egypt.
Kungathini-ke ngokukhwalifaya kweZimbabwe kodwa?
Uma singalungiselela kakuhle singaba lethuba lokubana sibamangalise abaningi khona le.
Ujongani khonokho?
Sesigcwele ngabafana abangadlali kweleZimbabwe kuphela, sesizabafana abaningi abadlala ngaphandle kweleZimbabwe, basuka bethole ulwazi olutshiyeneyo uma bekhona ngale ngaphandle. Kodwa into esiqakathekile yokubana laba abafana sibahlanganisa njani ukuze bebe liqembu elikhipha into enhle. Uma singathola nje iformula yokubahlanganisa, silakho ukubana simangalise abantu abaningi.
Ongabisele emuva leZimbabwe kuyini?
Esikhathini esiningi ngamalungiselelo wethu ayandise ukubana esikhathini aphanjaniswe yimali.
UMozi Hadebe ingcwethi kwezemidlalo sixoxe laye ekoBulawayo kule mbiko ethi kulomunye obhubhe kungakadlalwa umdlalo lo. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu. Selake inhlanhla iqembu lama-Warriors singakehlukani ukuthi sikhangele ebezigokhela namhlanje. abantu abahlala duzane ledamu elikhulu eManikeland kade baziswe ukuthi basuke kodwa ke kuthiwa bengasasuki. Abafundisi balungiselela ukuya eManikeland lapho kulabantu abaningi ababulewe lizwi lesiphepho iCyclone Idai. Siphuma lapha ke uhlelo lwethu kwamanje oluvalisayo ngokhipstuli.